Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 12 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje selingamakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kubika abogatsha lwezempilakahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million.
Amboni ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama freedoms, especially isikhathi le ama freedom of speech.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo, njalo abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula.
Le album engayirelizayo okuthiwa ngundebe zami, album le engayenza ngo-2018 ile ngoma ezingu-10. Phakathi kwengoma khona kwe-album yona leyo kule ngoma okuthiwa ngikhethe wena. Ngikhethe wena ye engayenzela ividiyo ye yayenza udumo sibili.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi owayengumdlali omkhulu womdlalo wenguqu kwele Zimbabwe uCharles Mahlaba Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Selingamakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kubika abogatsha lwezempilakahle. Leli nani lengezwe ngabantu abalishumi lambili kwabahlolwe ngolwesine ntambama Nhlangula 11, 2020. Iningi labo kungabanye babantu abagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lumbiko uthi njalo asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 56,746. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabadabuka emashingo ababili ukuze babe ngamashumi edlula amahlanu 51, kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus abafunyenwe belayo sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7.6 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 424,716. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezine 3,865,742, kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazwe nawezwekazi le-Afrika asebebanjobe legciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 216,446, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,756, kwasinda inkulungwane phose ezilikhulu 97,068, kubika abenhlanganiso eye-African Union.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele, la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo olukhulu, kodwa abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula. Ukuvalwa kwelizwe kwamanje uthi kuzaqhubeka kukuzinga lesibili u-level 2 emizameni yokuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Embikweni wethu le kumabona kude namhlanje umnangoko uxwayise uzulu ubana aqhubeke ethatha amanyathelo okuzivikela agoqela ukuvala amakhala lomlomo ngamamask emphakathini lokugeza izandla sikhathi sonke. Uthi abantu kumele baphume ezindlini kuphela nxa kulesidingo esiqinileyo. Wengeze ethi abamasonto sebevunyelwa ukukhonza kodwa imibuthano yabo kumele ibe phansi kwabantu abangamashumi amahlanu. Umnangagwa uthe njalo abanikazi bezindlu sebevunyelwa ukuhlawulisa amaloja irenti ebengabhadalwa kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ubonge eleChina ngokuqhubeka liphathisa uzulu weZimbabwe ngezinto zokusebenzisa ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kodwa akazange aluphathe udaba lokuchaphazwa kwemali kuhulumende yinkampani ebikwa ilobudlelwane lemuli yakhe eyeDrugs International. Kudaba olutshiye abanye bekhuza umhlola, umnangagwa uthe umkhuhlane lo kumele udlule ukuze abantu bakholise amalungelo abawaphiwa nguhulumende wakhe aguqela ukukhuluma yiloba yini abakufunayo lokuvota kukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya amazwi la, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ambono ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama-freedoms, especially isikhathi le ama-freedom of speech. Injalo futhi even i-freedom of movement. Yes, siyakwazi ukuthi abantu abavunyelwe ukuthi behambe endaweni ezikhatshana, but sibonile ngesikhathi se-COVID ukuthi abantu bebetshaywa ukuthi baye emagrosa, bebetshaywa ukuthi bangene town, into zonke ezinjalo. Ungananzela from March up to now, kulabantu abaningi kakhulu abatshaywa ngamapolisa, kubulawayo kuphela I think abantu abafika ababili ababulawa ngamapolisa, esilobela kulomuntu wabulawa ngamapolisa. Kulabantu abalinyoza kakhulu, abanye baqanyula izandla, abanye balimala betshaywa ngamapolisa. So lawo ma-freedoms umnangagwa akhuluma ngawo ambona ukuthi alani le-COVID, because ama-journalist abotshwa i-COVID ikhona noma ingekho, abantu bayatshaywa i-COVID ikhona noma ingekho, amabandla aphikisayo ka-enjoy ama-freedoms la akhuluma yena umnangagwa, i-COVID ingekho loba khona. So mbona ngani nje uhulumende weZimbabwe ekhokhelwa nguyiwa umnangagwa bazama ukusebenzisa i-COVID bevala ngokuthi kule COVID kodwa bencindezela amalungelo abantu. So ayisoze itshintshe lutho ukuphela kumbe ukuhlala kwe-COVID. Okudingakala eZimbabwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ehloniphe amalungelo abantu.
Ukwehluleka kwakhe ukukhuluma ngodaba lwenkohlakalo olubikwa luphatha umndeni wakhe lenkampani yeDrugs International ukubona njani?
I think xa kufika entweni zeke ze-corruption lezi ubaba umongameli kuzamele kube lokuningi akwenzayo, ngoba kuyadanisa kakhulu ukuthi nxa kukhulunywa nge-corruption umntanakhe ebesekhanye ebalelwa khonapho ukuthi nguye owayezabhenefitha kakhulu entweni leyi etenda leyi. So ukungakhulumi ngakho aphumele egcekeni ubaba umnangagwa etshengisele ukuthi uzimisele ukulwa lesitha se-corruption lesi, kutshengisele ukuthi kakazimiseli ukuthi ekhulume nge-corruption njalo eyilwise, ngoba wathi ngena laphana embusweni wayenza i-anti-corruption commission abantu abaningi ababekhangelela ukuthi izaxabana kakhulu labantu ababalelwa ekweze corruption. But isikhathi esiningi i-anti-corruption is just into esetshenziswa ukulwa labantu abangani baphikisana lohulumente. So I think kuyadanisa ukuthi umongameli kazanye ebambe indaba ye-Drugs International le, ngoba indaba esihluphe kakhulu iviki elidlulileyo abantu babonile ukuthi inkampani kade ifuna ukuthatha imali eziningi uhulumende ingayenzanga lutho. So njengoba ngamelwe elizwe ozimisele ukulwa le-corruption besicabangela ukuthi uzakhuluma ngayo indaba leyo eyibeke egcekeni ukuthi uhulumende wakhe kavumelani lakho lokho. So kuyadanisa nje umuntu usale elembuzo eminingi ukuthi yena wayesazi okunganani ngodaba lolo.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe njalo ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu. Limuzwe lapho exoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku shortwave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave.
So kubhubhe umfana oleminyaka elishumi lantathu esibhedlela sempilo kobulawayo ngesihudo lamhlanje ngemva kokunatha amanzi abikwa ebengcolile elokishini leluveve njalo omunye oleminyaka elishumi lasithupha uchone kuthangi ngesizathu esifanayo. Isiphathamandla salesi sibhedlela uDokotela Xolani Ndlovu uthi sebelaphe abantu abangamashumi amabili lambili abagula ngenxa yesihudo abavele elokishini leluveve lelobhengula lapho uhlupho lolu obelubhahile phose okwenyanga edluleyo. Ikansile yakobulawayo ithi isahlolisisa lolu daba. UDokotela Ndlovu uchasisa okuningi ngalolu daba.
Kusukela mhla ka 6 June ngomgqibelo sibe lenani labantu abalishumi lambili asebelaliswe lapha esibhedlela sempilo Central Hospital belo mkhuhlane wohudo. Ebantwini labo bekukhona labangabantwana. Kuzofika namuhla sesilahlekelwe ngabafana ababili omunye oleminyaka elishumi lantathu omunye oleminyaka elishumi lasithupha.
Nxa selithole ulwazi olunje kuyini elikwenzayo?
Uma sithola ulwazi olunje siyazisa abezempila kahle zeBulawayo City Council i-City Health Department ukuze labo benze uphenyo endaweni yakhona leyo eluveve batholisise ukuthi kahle kahle kungani kusiba lokumemetheka komkhuhlane wohudo kuleyo ndawo ukwenzela ukuthi uma kuyinto abakwanisa ukuthi bengenele ukuthi ukumemetheka komkhuhlane lo umiswe beyenze khonokho. Umkhuhlane wohudo njengoba sisazi ikakhulu ungumkhuhlane ophathelane lezokuhlanzeka okufana lokuthi abantu kufanele begeze izandla bebilise amanzi ikakhulu ukhathesi abathola khona amanzi awesibhorane lanxa amanzi ayekhansile ethe aba lesikhathi engekho uma ebuya amanzi lawana ayakwazi ukuthi abuye engcolile. Kufanele ukuthi abiliswe amanzi lawana ukuze ahlanzeke.
Lo bekungudokotela Xolani Ndlovu, isiphathamandla sesibhedlela sempilo. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Abagcini sihlalo bamakomiti edalele eParliamente bebethe gwaqa lamhlanje kobulawayo ehoteleni yeHoliday Inn lapho abakade becubungula okuchiyeneyo njalo umlawuli waleli dale ubekhuthaza ukubana kuncediswe inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joe Gabuza, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezamandla kagetsi. Ochasisa ukubana kungani behlangene ehoteleni le kulokuthi baqhubele umhlangano enkundleni zebulenjini ukwenzela ukunqabela kumemetheka kwe-COVID-19.
I-committee ngayinye ngayinye siqalisa i-session ye-parliament siyafaka izi engathi ama-objectives ethu ukuthi sibe le-work plan ukuthi sihlose ukwenzani nge-session le eParliament. So ama objectives lana konke lama activities konke sihloso ukwenza sesiyavala ihlandla le session yokuqala sesivala elesibili. So sesihlangene ukuthi njengama chairperson senza ama reports sitshele uzulu ukuthi kumbe siParliament ukuthi hayi uloke sasihloso ukwenza sesifike lapha lapha usilelayo yiloko esifuza ukuthi sikukhangela ukuthi singakwenza njani nge-next session. Andi yakhangela ukuthi kuyabe lama-bills e-parliament, ama-bills e-committee la angene njani, lohluze njani, ama-activities anjengokuthi ukuvakatshela izindawo zihlole ukuthi uhulumende usebenza njani kuma-ministries, konke lokhu yike sikureportayo.
Abanye bathi bekungadingeki ukuthi lize libuthane eweteleni njengoba sibona ukuthi kulegcikwane leli le-coronavirus, kukanti bekuzalondoloza imali.
Siqalisa i-session yeParliament siyabuthana njengama-chairperson sikuzinga oluthiwa i-LCC, i-Liaison and Coordination Committee, i-committee inhlanganiso yama-chairpersons. Asibantu abaningi ama-chairpersons zonke le-staff se-parliament asidluli kubo-20. So lapho esihlezi khona esibuthanele khona sibalutshwana njalo sinakekele konke okutino singaspread umkhuhlane naloyo ukhona we-corona. Sihlezi katshana lakatshana nxa zingena yonke la ma-mike ayasanitayizwa, ungakakhulumi uyasanitayizwa izandla, konke siyakunanzelela konke khonoko. So amboni ukuthi into engasihlupha kangako kumbe ungasiyalandeli zonke izinqumo lezifiso Minister of Health, the World Health Organization, yokuvikela umkhuhlane wonalo. So imali ye singathi besiya but besiya save imali kodwa vele imhlangano esihlala sisenza ngoba okunye ama reports awungeyenza over the phone, kufanele ihlangane likhulumisane linike i-report abantu beyi-criticize bebona ukuthi siyaplana siya njani. So i-planning nje ye-next session then sikhangela ukuthi esikwenzileyo ku-last session sikufeze njani.
Lo bekungumnumzana Joe Gabuza, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngamandla kagetsi, ubexoxa icongweni loSandikile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ulive Talk lamhlanje sikhangela ukwephulwa kwelungelo loluntu kanye lokwenzakala kwezombusazwe. Kodwa likhumbule izihloko alisozele nelise kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegciwane le-coronavirus. Abesifazana be-MDC Alliance abathathu, onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova, bamiswe emthethwandaba namhlanje besetheswa icala lokuqamba amanga ukubana bathunjwa bahlukuluzwa ngabantu abanakanelwa ukubana ngama-CIO. Betheswe njalo icala lokumemethekisa amanga bengcolisa uhulumende. Abathathu laba bathi bathunjwa batshaywa kakubi njalo bahlukuluzwa ngokocansi. Abachuchisi balile ukubana abathathu laba bakhululwe ngenhlawulo yesibambiso sebail. Kodwa igqwetha labo umnumzana Alec Mchadehama usisolile lesi sinqumo isithi uhulumende uhlukuluza abathathu laba. Sisiya emoyeni udaba lolu belusaqhubeka emthethwandaba. Iqembu lomdlalo wenguqu ele Habane Pirates libuthanise uncedo lwemali yokuthengela asebegugile ukudla ngesikhathi abantu bevalelwe emakhaya bengavunyelwa ukuhamba-hamba phansi kweziqondiso ze-lockdown emizameni kahulumende yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umfundisi uJet Masimoyo nguye ophiwe umlando wokuthenga lokuhambisa impahla lezi eziphiwe asebegugile abasendaweni yeHabane esigodini, njalo ukuthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuba isimo se-lockdown sitshiye abadala bekhangelane lendlala.
Siye sacabanga sabumbana siliqembunyana elasemzingwane district sakunanzelela ukuthi isimo lesi sikuso namhlanje kasikho kahle hle ukudla kakukho kakutholakali kunzima ebantwini bonke saqoqana sisebenzisana leqembu iqembu lethu ihabane football club sase sithi kungcono siyenze okungama parcels lathi kubazali kakhulu abantu abadala abayi 75 ehabane khona phana
abaphatheke ukuqoqeni imali yokuthenga ukudla lokho okuphiwa abadala basehabane ngababalisa uThembani Mpofu uFranklin Sibanda usiniwe Ncube uSingatsho Mpofu uNtombi futhi Thusi uQueen Thami uPrince Gumbo kanye loQaphelani Sibanda iqembu lehabane Pirates Football Club lidlala kusigaba seZifa Mathebeleland South Division 2 njalo nyakenye liqede lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kweqembu leTalent Vision Academy okuyilo elithole ilungelo elokuyadlala kusigaba seZifa Central Region Division 1. Kule mibiko kodwa ethi phambilini kokuqhamuka kwegciwane le-corona, iqembu lehabane Pirates bese linxuswe izinkokheli ze-Central Region Division 1 ukuba lithathe indawo etshiwe liqembu le-Daintery lona eliziphumele lodwa kuligi leyo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Hello, Woza Friday liviki silomculi oyengumdlali omkhulu womdlalo wenguqu kweZimbabwe uCharles Mahlaba Banda. uCharles owadlalela amaqembu enguqu ambalwa agoqela ele Chicken Inn FC, khathesi usengumculi womdumo weAfro Jazz le Afro Pop ekoBulawayo. Asizweni exoxalo Ezra Jesus Banda weStudio 7.
Bamazi ngokuthi umuntu akaseme Mahlaba Banda owayecula umdumo wesicathamiya leqembu lakhe lo dumo elesinduza boys. uCharles ekhabele ezenguqu egangeni walandela indlela kayise.
Mina ngafunda eNkanyezi Primary School, secondary level ngafunda esikhulile high. Kukhona lapho engayenza khona ukuqeqesha kwami. Bengidlala ibhola, ngadlalela iRail Stars, Chicken Inn, leQuellerton. Ukucula kubuye sokuyinto ekade sengitshelwa ngabantu ukuthi ngile talent. So mina ngangihlala ngiconcentrate ebhoreni.
Bolababili kuphela. uMahlaba ubengahlala ecula ingoma zabaculi abathiyeniyo nxa elabanye bakhe besemdlalweni wenguqu okuyikho okwamqumbaqumbayo ukuthi athiye ibhola lenyawo aqhubeke ngomsebenzi owathiwa nguyise.
Belubethanda ungithatha ngihamba laye kumashows ngisiyambukela. So yikho owanginginspire ukuthi lami ngifise ukuthi ngingene kwezomculo like izingoma zabojabu Khanyile, Vusimhlongo, Dorothy Masuku. Yikho owangenza ngagcina ngingena emculweni kakhulu. Jalunjalo. Ama projects ami ngisebenza leSunduza upcoming artist aku community fire SA UK okuthiwa yisosa xa. Then ngisebenze njalo lo Janet Wood use England live.
Manje upheka elinye idlalade lakhe elitsha njalo ukhangelele ukuliphawulela uZulu ngokuya kwesikhathi. Lonakela kuqala lahamba njani mfana kaMahlaba?
Le albhamu engayirelizayo okuthiwa ngundebe zami, albhamu le engayenza ngo-2018, ile ngoma ezingu-10. Phakathi kwengoma khona kwe-albhamu yona leyo kule ngoma okuthiwa Ngikhethe Wena. Ngikhethe Wena ye engayenzela ividiyo, ye yayenza udumo sibili ebantwini abaningi. Kho lapho abantu abaningi abahle baqala khona ukunjani ukungisekela sebebona ngisenza lo mculo. Asonto nje phongu buya lubizo endithathela emdeni
akande ngokufa kathembisa nawe ngicela ungithembe njalo masithu mathandana standana isithobeleni
abalaleli bengaxhumana njani lawe ubatshele lokuthi bengawuthola njani umculo wakho
Mina ngitholakala kuma social media Facebook, Instagram, ngibuye ngitholakale la ku YouTube. Amanye ama social media platforms ngisawasebenza manje ukuthi imusic yami ingene khona lapho kodwa lapha bangangithola khona inamba zami ngu 0775941200.
Abadala bathi uDiwo lufuza imbiza usemahlaba banda ngesiphiwa elaso socula wazizala kuleli jaka elicula kamnandi uCharles Mahlaba Banda Uyabe silaye kuhlelo waza Woza Friday impela vike mnandi kini lonke igama lamu Ezra Jesus Banda lisale
Mama, uthando lakho lubalulekile kimi. Mama, ungikhulisile kuzimeni balomhlaba mama. Thank you mama, umthalo wawuthwala ngisesemncane. Ngiyakukhumbula umshayiso wentandane. Ungivuse ekuseni ngovivi. Awu
ngekehlukana izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela lamhlanje Seli umakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kubika abogatsha lwezempila kahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.